abadala bethu bahlala bekhuluma umgabo okhuluma ubaba uthwangirayo uyakhuluma ukuthi hayi bo akula ncedo yokuthi sibe sisilwa singamazimbabweni ilizwe ngelethu sonke laba abayenza uviolence abahamba betshaya abanye bebulala abanye ngabangaphi bona abangafundiwe abangayizwayo umbiko okhulunywa ngabantu abadala abayibo abayizinkokeli zimabandla ethu
kanti vele kungakwini okwenzakalayo njengoba usitshona ukubana inkokheli ziyakhuluma ukubana kungabi lodlakela kodwa sibone kuqhubeka kusiya phambili
ukuthi sibone ukuthi kulamahlongandlebe kuzanu PF ngabe yona izanu PF iyababamba abasekeli bayo bona laba benza iviolence ngoba nxa umkhokheli ekhulumile kube nomunye othi mina ngiphezu komkhokheli kabanje umuntu lowo njengalo edilelayo kumbe uyatshaywa kumbe uyaphanishwa ngomthetho olandela iparty kulandela iparty I think izinqumo zeparty ziyabe ziqondile ukuthi and ziyabe zithengisa kusobala ukuthi nxa ilunga leparty lenze ladelela khulumise party kumbe isikokheli kumbe abadala abadala bepart inkulumo ababeyifakile ilunga leparty lona leyiqhumtethu kule ndlela zokuba jesus asiboni bejesuswa loo ngxa kuyukuthi benza udlakela besebenzisa ibani kodwa ukubona kwethu asakwazi ukuthi kuyini kumbe kulabantu ngoba asisoze sithi kulo muntu ongakezwa ukuthi hhayi udlakela alusafunakali labadala sebekhulumile nxa kulalowo muntu kabanjwe jesus bakithi sesidiniwe sekusiyangiswa
singabona yini kusenzakala njengaphambilini kokhetho luka-2008 ukuthi ibandla lenu ligcine lingangeni kukhetho ngenxa yokuthi kuloyodlakela
hhayi okathi simbona ngathi kusese-2 early but ngiyabona njengabadala bayakhulumisana ukuthi bebonisane ukuthi kungenziwani